Yokathi sima bekule mota esithole kule mota ezizimbalwa nje ezilaphana ezishovisayo ezithola abantu eShangani mine zibalethe emgwaqweni wethayo main road. Then bekulenye imota kathi se-bus stop iRunX engelama number plate ekhanya intsha nje emhlophe. Sina sipaka siphuma umgwaqo yona leyo mota ibisuka isukuma ispeeda off ebusukumeni ebusukeni kwayo yabafuqwa umuntu ongumama wafuqwa wagqiqiza warola ephuma emoteni bemjike imoto ihamba. So sithe simangele khonapho nasesesehla sisehlisa lo umuntu okade sihamba laye ebele mpahla. So besisehlisa impahla zakhe simncedisa ukuthi ukuze sihambe masinyane. Umama usisilwana okade ejikwe emoteni wasesukuma ethindita eqonda kithi. So that sesizama ukuthi silalele ukuthi kanti uhamba njani. Sengibuza mina ukuthi kanti bakujike imoto ihamba uhamba njani. Kuthi wathi yena abantu laba ngisuka eShangani mine babhadale $10 abasanelanga i-change yami sebenzethele le foni. Uthe sakhuluma imoto yana yahle yabe isiphendukile. Khonapho bahle bavela zange babuze bebaningi abantu labana. Baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala ukudobha ngamatshela ngezigodo. Ngike ngathi ngiyabaleka ngatripa ngawa omunye wadobha ilitshe elikalakathe elikhulu efuna ukungidifuza ikhanda ngase ngivuka ngexake lami ngamsunduza wawela emgwaqweni ukuthi sibaleke siphunyuke. Kodwa hhayi ngilimele ekhanda, ngilimele emehlweni, ngilimele empanjeni, kho kwayo kubuhlungu.
Ngokubona kwakho kulezo mbusazwe yini phakathi lapha kumbe ngamatsotsi nje kade efuna ukuthi baluthathele imoto?
Abanye abantu bebesele emoteni. Ngokubona kwethu asonto yombangazwe, izidlova nje esezikhona izigange. Nxa sesicobongela sithi sasibona ngani la yena lwana umuntu esimnike ilift esuka kobulawayo ube ngomunye wabo, ngoba yena kuthe sokusenzakala njalo waphonga ukubaleka wanyamalala wangena egangeni. Lo sisilwana kuthe sesi-attackwa thina wabaleka laye wangena egangeni. So kungazani khona okukhana ukuthi kulo lomuntu adengani uyajikwa emoteni bekungani into igemu nje enziweyo. Abantu laba injongo yabo ngokubona kwethu le ndlela ade beme ngayo, abanye ade kula bade beme phandle emgwaqweni laphayana lalapha, okuthi kade injongo yabo ukusithathela imota manje kawasaphumelelanga. So kamboni ukuthi ngezombangazo.
Ubikile emapholiseni na?
Yes, sisuka khona lapho ngiqeda nje khona lapho ngisagcwela igazi ngoba bengiblida ngayo ndlebe, igazi beliphuma endlebeni elinye liphuma emakhaleni. Kufase saqonda eShangani mine ebay police base, sabika emapholiseni. Bakhanya nje amapholisa nje kusendaweni encane, imoto yakhona bethi bake babona imoto enjalo kungani basazayilonda. Angezwa ke impumela njengoba belokhu ngisesibhedlela, angezwa ukuthi